Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani zolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 13 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kuqhamuka udlakela kukhetho lweZambia lapho ukubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezithiyeneyo sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zakwele South Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe.
Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa kwabantu ngokuza yinto engaqondanga.
Ummeli weLupane East edalele ePhalamende uMnumzana Mbongeni Dube uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba.
Abantu basebenzinini sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa, abanye baphila ngento eziningi ezijineyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamuke udlakela kukhetho lweZambia izolo lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu abathi basithole silamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Uhulumende ubikwa ecithe amagagasi obulembu be-internet kungasela oWhatsApp, Facebook, Twitter lezinye inkundla zokuxhumana. Edolobheni leLusaka yikho okuqhamuke udlakela lapho amakhulu abantu ebikwa ehlasele isiphathamandla sebandla elibusayo le-Patriotic Front bagongoda imota yakhe bacacada amafasitele bambulala. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kulakho ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho olwe-runoff ngoba umongameli Edgar Lungu elakho ukuphuma lamavoti angehlukananga kakhulu lakamnumzana Hakainde Hichilema webandla eliphikisayo ele-United Party for National Development. Impumela ikhangelelwe ukuqala ukuphuma namuhla ngoba ukubala kuqale izolo ntambama. Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa kanye le-Africa Diaspora Forum sezisole kakhulu umkhankaso wezinye izizalwane zeSouth Africa ezithi umeya wedolobho leJohannesburg omutsha umnumzana Jolly D Madongo kumele asuke kulesi sikhundla ngoba uyise eyisizalwane seZimbabwe. Ibandla elibusayo ele-ANC likhethe uMadongo ngolwesithathu ukuthi angene kulesi sikhundla ngemva kokubhubha kukameya oyekhona. Labo abafuna ususwe esihlalweni bathi ngeke bakhokhelwe ngumuntu wokuza lanxa nje umthetho ukubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwe kwele South Africa uyisizalane salelo lizwe lanxa abazali bakhe kumbe omunye wabazali bakhe edabuka kwelinye ilizwe. I-ANC yethule umbiko isekela uMadongo isithi uyisizalwane sakwele South Africa esigcweleyo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF umnumzana Julius Malema naye usole abantu abasola uMadongo besithi asuswe esikhundleni esithi lanxa engaboni ngaso linye lo Madongo akumelanga abandlululwe. Inhlanganiso zakwamanye amazwe zithi udaba lolu luveza sobala ukuthi ukubandlululwa kwabavela kwamanye amazwe kulokhu kubhahile eSouth Africa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Samngeleke kakhulu isimemezelo lesesivele ku-ANC. Futhi kumele iqine i-ANC ime ngokuqondileyo ikhombise ukuthi ukubandlululwa ukuthandwa kwabantu ngokuza into engaqondanga okungamelanga umphakathi uvunyelwe ukuyijwayela ngoba kubi kunomthelela omubi futhi lobudlelwaneni beSouth Africa lamanye amazwe. Ngibona mina lento izoya iye iphele my ANC yona ingaqina ngokuthi hayi thina umuntu lo vele ube yi-councilor akasikho ukuthi uvele esithubeni nje waba ngumeya ube vele engu-councilor so akaqali ukuthi asebenzele umphakathi i-track record yakhe kuphela yiyo sokumele ikhangelwe so i-ANC yona yiyo ezobonisa ukuthi udaba lolu luyophetha kanjani ngokuma iqine ngokuthi hayi ukhethiwe usengumeya ngaphandle kwalokho i-ANC ingavuma ukuba under pressure mhlawumbe imhoxise kuyodala umthelela ukuthi nakusasa bazoqala ukuthi abantu bakhethane bayogcina bekhethana nangokohlanga ngomunye umnyaka.
Sesike sabona udlakela oluqondiswe kwabokuza khona ngapho isizalwane seSouth Africa kubulawa abantu abanengi abavela phandle. Kumi njani kulezi insuku?
I think ngenxa yama-lockdown ezinye izinto kade zingenzakala angeke usazijaja kahle ukuthi kwenzakala kanjani. Asikezwa imibiko emibi enganani ngabantu bokuza. Sike sezwa ePitoli sokungathi kukhona ukuhlaselana kodwa ke hayi into ikuthule okwamanje. Kodwa ke iqiniso elikhona ukuthi njengoba siyake sitshe thina njengenhlangano inkinga ekhona inequality eSouth Africa phakathi kwabantu abaswelayo labantu abazuzayo leyo gap inkulu kakhulu ngokunjalo i-unemployment iyaya ilokhu ikhuphuka umnotho we-South Africa nayo uyantengantenga okwamanje lokho kuchaza ukuthi vele kusokuzohlala kune-competition for ama-resource as long as there is going to be i-competition yama-resources ne-society i-based ngama-classes ukuthi kulabanothileyo kulabaswelayo angeke lento iphele vele enzondo yabantu baphandle ngoba umuntu uzobe efila sengathi yena njengesizalwane seSouth Africa uyagudluzeka ingakho engathola amathubo kudluzwa umuntu waphandle ikanti cha inkinga ekhona ukuthi ama resources awekho shared ngemena equal okwenza ukuthi nayo amathuba abe maningi kuwonke umuntu so leyo ndaba izohlala kancane kancane ibe umlilo olumathayo so ungacithwa kancane kodwa ke uyophinda ulumathe futhi so sethemba nje ukuthi kodwa i-education towards inzondano nje iyenzeke ngoba ayikho into enhle vele eyake yakhelwa phezu kwenzondo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lasithupha 56 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo kuthi abangamakhulu ayisithoba minwembili 800 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kwababhubhileyo idolobho leHarare yilo elilabanengi abangamachumi amathathu 30 kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu 33,392 abahlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 kumanani ayethulwe izolo. Pane East edalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube ophethe lesi sikhundla kusukela enqoba kukhetho luka 2018 ekubandla lezano PF uthi usesungule inhlelo ezithile ezifana lokuthelelezela kulesi sigaba lanxa umkhuhlane we-COVID-19 ulokhu usidla ubhedu. Umnumzana Dube oyekugatsha labasakhulayo uthi bayakhuthazana njengomphakathi ukuthi bayehlaba ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ikakhulu kulabo abakuzigaba ezingelamakilinika ezibalisa iLake Alice, Lupanda, Ndimimbili, leLusulu. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba kanye lenhlelo zokulungiselela ukhetho oluzayo ezigqutshwa libandla lakhe kulesi sigaba.
ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi into yenza ke leyo sihambile ke phambili lengqaja ezijineyo zikahulumende ukubalisela khona abomthetho labezempila kahle sixwayisa abantu ngendaba ye COVID-19 le bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye vaccine ukuthi kumele kube njani then secondly sasesikhamba ke saba lama points e vaccine lapho vaccinated khona abantu inamba yangkhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa sitageta kakhulu ama wards la angena ama clinics sihambile eLake Alice wakule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle iPupu nginimbili lelusuku abantu babebe ngokuningi kakhulu
ngathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi iCOVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basemzimeni sibini ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezijineyo ziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinisi abantu ahambe kulabanye abantu abangakakuthatha i-serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezibhokela imaski yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho kuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop kodwa olalo ngehamba nje esebantwini uyabe ngelama mask so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi usizwa omunye ukuthi ukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhuzini nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakala ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious onginto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ube ngomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament kule nhlelo yini osuzisungule kumbe i-COVID hhayi sibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibile ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile irrigation eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokho kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 108 hectares elinyiweyo e-wheat elupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile izabenefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutho ukuthi i-community izabenefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbalwa nje sizovula ngumongameli welizwe
ungathi bandla leZANU-PF lokho elilosekelo yini olunengikhona ngakho elupane east njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo la maseza esasilawo kathesi kulo mehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu emathebeleland besibasemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla leZANU-PF esigabeni semathebeleleni
ngezithelo esezikhona emathebelelendi kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hhayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation lakwenzakala kathesi sokunomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezijeziso zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo
umnumzana Mbongeni Dube ngummeli welupane east edalele ephalamende engowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-studio 7 eselupane
lo umsakazo we-studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba daba le chronicle lilo daba lokuthi iziphathamandla zombukiso wezamabhizimusi owe Zimbabwe International Trade Fair ozenziwa kumaviki amabili alandelayo zithi kuzamele abazobukisa bebe behlatshwe amajekiseni womabili awe COVID-19. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi wayengumkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mbayiwa uthi usecela enkosini ukuthi aphiwe ithuba lokubonana labantwana bakhe abathathwa umkakhe kuminyaka emibili edluleyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi. Kuthanda kubanzinyana lana, kuthanda kubanzinyana kulobaba lana othina akungagqunyelona phakathi ngesizathu sokuthi abantu sebethethene. Manje abantu abatheteneyo lokuhlupheka kwabantu kungena kungenelana kanjani lokho? Ngoba since 1980 abantu bakithi abakakhululeki. Amathuba anikezwa abantu abantwana besishonile, amathuba anikezwa abantwana besintwini alingani. Akekho umuntu ongakuboniyo lokho. Siyakubona konke sikhangele konke lokho singabantu besindebelele. Uma ukhuluma ngento uqala uyibheke, okhuluma ngalento yokuthi akuqunyelwane, usebonile okwenzakala ukuthi kwenzakalani. So thina kufana simlandeleni, kufana simchaseni umqondisi, sihlukane nento zesishoneni, sihlukane no MDC, sihlukane nabo zihanu, ngoba kusobala ukuthi aba asifuneki kwele Zimbabwe. Kusobala ukuthi bona bafuna ukuba yibo if befuna ukuthi ngabe isindawonye. Asinikezwe amathuba afanayo. Mangithi kwakufanele ukuthi sinikezwe amathuba afanayo ngoba manje asawadingi lawo mathuba, into esidingeka ukuthi kuqunyelwane. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Njani, sibonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Mina namhlanje ngumama ngifuna ukukhuluma ngomonzura lo Thokozani Khuphi. Laba bantu angazi ukuthi vele ngabafanisa nani. Kodwa umphakathi awababona ukuthi lanxa kungathi abaphiwa i-opportunity ukuthi bawine i-election. Yilabani abantu ukuthi uThokozani nxa abangu-president ukuthi engafuna indoda yomuntu bayihlala khona ngenkathi ayithatha indoda ibe ngiyayo. Umbonzola lo mbuso wakho uyabungukahitle kwaye befuna ukuthi lapho abangawenanga khona bathatha amaeke beqotsha ama-members ka-alliance behlule ukuthi bazivotele ba-contest bawini labo bafaka baba abantu bayayangisa shemelizweni bayayangisa nxa wathiwa bakwazi bayayangisa elizweni bekuthiwa bayayangisa la.
Linjani mahlaba ezulu, siyabonga Studio 7 ngokusethulela izindaba ezimnandi ezingela-secret ezifaka bhadla yonke into, yonke imfihlo ngapha news ngapha eZimbabwe hayi bayafihla. So mina ngile ndaba enje lokho kwePoland, Poland hayi sesibona ukuthi hayi mina ngihluleka ekuqaliseni sathi siphume kuvoteni wayesithi within 90 days within 100 days uyabe seqedile konke, uyabe selungisile wonke umnotho. But khangela kathesi imali zona leza kade ePoland Polandi ubhadala abantu izita, angaungabhadala isita unlike ukuthi ufundisa abantwana mahara. Kanti uthi education is for free ngesikhathi becampaigna kwaphana, even ungakhangela entweni zabo nxa kuma-arrangements wona la aba-arrenjayo isikolo kwakuthiwa mahara. But what is meaning ukuthi ungathengelile ukuze isita imota? Lokho sosegcikeni ukuthi hhayi basebenza bonke nokunye okungamaphati okuphansi khonoku ngaphandle kwekuzeni kwe-MDC Alliance. Kusekuqineni, so isisekuqineni izalo, asisakhandibhenini khonapha eZimbabwe. Ngiyabonga, ngundlovu okhuluma esigodini.
Sanibonani Studio 7, sanibonani. Linjani bakithi? Hayi, thina siyaphila, thina silapha eJohannesburg. Okhulumayo ngulinje Nkomo. Bakithi, sengifaka amameseji angazi ukuthi mangakhi yuro, ayi 4, ayi 5, angazi. Kodwa angiwazwa ayibalwa. Angiwazwa futhi kukhulunywa. Mina angikhulumi ngenhlangano, angikhulumi ngomunye, ngikhuluma ngento eyenzakala ezweni. Ngathumela imeseji ngathi kona mina ngicela imeseji yakhona ibalwe kuluma ngomgwaqo, umgwaqo indlela yaseBridge, indlela yaseBridge eya eBulawayo. Ifile bakithi, ifile ifie ukufa fa fa. Imota ziyadabuka amathaya zikwenza njani, kodwa iBridge yenza imali, ila ma toll gate. Kanti imali yakho na yonke iyanga. So sicela impendulo.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Bingelela konke leziphatha amandla zika Studio 7 kwacela lo tungameli Nkomo umdala wethu osisakazela izindaba ezimnandi ezeZimbabwe. Thanda ukuqonqosela uZulu ukuthi ehambe eyohlaba ijekiseni yecoronavirus ukuze ebe namaphepha amakhadi atshengisa ukuthi uhlatshiwe, ukwenzela ukuthi umongameli uEmmerson Mnangagwa engathi kuvota abantu abahlatshiweyo olekhadi. Kuhle kakhulu lokho, sikwazi ukuvota lathi. Njalo futhi uma uhlabile ungayekeli ukugqoka imaski ukuthi uhlatshiwe ijekiseni, uhlale ugqokile imaski. Mina nginguRoward Mpala ngisuka eNyathi. Ngiyabonga balaleli. Kuzobalalaka kwalengqondo sezesoveti laba abathi iZimbabwe kumele iqunywe, kakukho lokho, akusoke kwafa kwayenzakala, into engekhoyo leyo. Ngiyabonga balaleli, ngilitshiya khonapho. Ngicela malithumela ama-records enu lingathethisi.
Ngiyanibingelela basakazi bakaStudio 7 i-America yonke ehlangana nezimo. Ngiyanibingelela ngenhlonipho, ngingukholeni okhulumayo esigodini sasigwanda. Ya, ngiyezwa uhulumeni uthi bazophakama bazonikeza obakuMnangagwa inhlonipho nonkosikazi wakhe inhlonipho. Ayi, angazi ukuthi yiphi leyo nhlonipho ayinikezwa abayinikezwayo bobabili lapho. Okay, ngidlule lapho. Ngithi mina ngiyabonga ukuthi banikeze ugogo uLozi Geyi inhlonipho nobaba uPhathisa Nyathi. Ngiyakubongela lokho, kuyinto enhle leyo, kuyinto enhle. Ngibe sengicela-ke ke mina ukuthi kunganjani basifakele isithombe sikagogo uLozi Geyi, basibeke laphana kaBulawayo sisibone. Siyasibona lana kuGoogle, masigugula siyambona, kodwa-ke no, sifuna ukusibona sibekiwe laphana kwaBulawayo. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Njani ukuphila kuStudio 7? Gama lami mina nguMr. Hate Wrong Things. Ngihlala eJerusalema, ichechi engiyisontayo Israel Light.
Studio 7 linjani? Ngiyanilela mina ngijaha ohlala lapha kuBulawayo, esinehlupho lapha ngokungeni edivayisana. Sidinga ukuthi alibana ngani ngasixhasa shuwa. Ngabe kuyahlangana nje kukhulunyiswane, kube kungani kuyazwisiswana, ngoba hheyi kunzima la.
Amavuko ama-journalist akithi, mthokazi omuhle lonke bantu bakithi abathandekayo, Ntungameli Nkomo, Gibbs Dube, sithandekile Mhlanga, Ezra Chisa, lonke nje manhlona stensi yakho nangapho koBulawayo. Ngabe linjani? Themba liphithile. Hayi, siyalithanda kakhulu, muhle umsebenzi eliuyenza, hlala lisinika indaba malanga wonke. Mordecai Ndlovu lo okhuluma useBotswana wayitshela nye. Manje lapho nganasabambi kahle enye into la. Uma singani sikhulume ngendlela esukuthi siyasula ukuthi siphilwa sokumbe siphile swasuku, sidlela iminotho siyenziwani lapha lalapho. Ngani kuthiwa sikhuluma wrong ngendawo zakithi, abantu besidlela iminotho kithi. Hayi, lapho kuke kulungiswe lapho, sibe free ngaphi kathi? Lasemoyeni singabi free? Awu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukusayinwa komthetho wokwakha we-Infrastructure Act okwenziwe ngumongameli Joe Biden ngolwesithathu kukhangelelwe ukuvuselela umnotho waleli lizwe ngendlela ezithiyeneyo. Lo mthetho uzafakelwa imali eyi-trillion elilodwa lengxenye $1.5 trillion. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lolu oluvunyelwane ngumongameli Biden lama Republican. Mina ngibona ngani luzaba luhlelo oluza kwenza impilo zabantu zibe ngcono ngoba izinto abazikhangeleyo kukhangela izinto eziningi kakhulu, izinto ezifana lama bridge, sometimes upgrade nje infrastructure ezindaweni ezijiyeneyo. Konke lokhu kwenzani emuntwini? Umuntu ofuna ukusebenza imisebenzi izavuleka, ivuleka ngakhona lokho izinto abazabe bezenza. Njalo nxa abantu bangasebenza kube sokusiba le mali ezandleni zabantu, abantu bayathenga, so kuzathuthukisa i-economy, kuzanceda abantu abahlala lapha e-America, izizalwane zase-America ikakhulu laba bebenxenye imisebenzi bengabahambeli kuhle, kuzabavulela imisebenzi. Kodwa ayisikho ukuthi kunganceda umuntu wonke nje jikelele, nxa uthi lapha kuleli lizwe sesibonile ukuthi bakhona abanye abantu ungaze ukuthiwa imisebenzi khona. Nxa bengahambanga emsebenzini bazahlala belukube njalo ngenxa ukuthi babe bengafunanga ukusebenza. Mina ngathi njengalapha endihlala khona lapha e-state se-Washington, uzathola ukuthi kwesinye isikhathi abantu babe beqhatshwa kodwa umzwa omunye umuntu lokhu sidika ngisebenzi, kodwa uhambo kwesefuye kubhalelwe i-hiring, u-FedEx uthi hiring, i-construction company Lambertini ithi hiring, i-pharmacy ithi hiring. So kuzafanana lakhona lokhu, lokhu kuzaletha imisebenzi eminingi. But kodwa nxa umuntu engafuni ukuyasebenza kusuze kumncede ngalodwa, kuzanceda abafuna ukuzinceda, abangafuni ukuzinceda bazahlala belokhu benjalo. Kuzalungisa lezi izinto lezi ezinye ama-buildings kumbe ama-bridge kumbe imigwaqo ebisingasaphathekanga kuhle obesokusiwa.
Siyabona njalo ukubana umongameli Joe Biden uthi yena inhlelo zakhe zihamba kahle, kodwa siyabona ukubana ama-Republicans elokhu bengani bayazenqabela.
Ngoba umuntu yena nxa ehlezi endlini izinto ezimhluphayo zakhe uhlukuluzwa izinto eziqondane lempilo yakhe. I-Congress le-Senate nxa bese-Senate ngale bona bakhangela political positions zabo. Esingamelanga sikukhohlwe lapha ukuthi nxa uBiden efuna ukwenza izinto eziletha ukuthula kumbe eziletha kuhle ebantwini kumbe eziletha umsebenzi, ama-Republicans afuna ukusebenza, ama-Democrats afuna ukusebenza, bonke nje lokuthula bayakufuna. Izinto ze-social justice bazifuna, fair wages bafuna, uhola imiholo ephakemeyo. So umuntu ose-Congress lo se-Senate engakuvala lokhu, nxa uBiden engabisela izinto ezinjengalezo ebantwini, abantu bazawenza ukuthi babe lakho ukuthi o-Congress babo, o-Congressmen babo labo-Senate laba abayi-Republican Party bavotele izinto ezifunwa uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Ukwezemidlalo, wonke waba umgcini sihlalo oqembu leHighlanders uErnest Malpepa Sibanda yena ubhubhe ngolwesibili ubikwa ezangcwatshelwa kobulawayo kusasa. Iphephandaba leChronicle lithi abemuli yakhe baphakathi kwamalungiselelo. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi enduduzo emulini kaSibanda. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, Zulu kandaba, labantu bonke beZimbabwe kakhulu abebhoso iHighlander uMantengwane, khalalani thina abe MDC Alliance. UPresident Jamisa uthumela ilizwi lakhe likhulu njalo ekhalalani esithi uMaphepha ethi indoda emadodeni edidlala umdlalo wazo wafika endaweni zonke zomhlaba, umuntu edethanda ukudlala umdlalo webhora, esocializer labantu bonke, waze wafika lapho wathungamela khona ithimu yelizwe lonke iHighlander ibhoso. Ngalokho sithi kalale ngokuthula, abakodawo oJamela ovodloza sithi kalale ngokuthula isilo sakwethu, kungani inkosi ingalipha ukuthula ngithemba ngoba ujaha uMaphepha uCharles sebenzile, kungani elale ngokuthula, size sihlangane lapho esizahlangana khona.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kuqhamuke udlakela kukhetho lweZambia lapho okubulewe isiphathamandla sebandla elibusayo ngabantu kade besithi bamthole elamaphepha okuzama ukuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso eziningi sezisole kakhulu umkhankaso wokuzama ukususa umeya wedolobho leJohannesburg omutsha ngoba uyise isizalwane seZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi dibanani lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo. Libe lempelasonto elithukela. Lingasilalela ku-www.voaindebele.com. Likhumbuleke ukugqoka ama-mask lokuqhelelana ligezele izandla.